ukuthi kuyabe kusika ngokuthi kwathi wenzeni, ngoba amapholisa abopha noma ngubani, umuntu wonke uyabotshwa. Amapholisa akakhathalekile ukuthi abophe ubani, uma kuyinto ekuthiwa licala lokuthi umuntu womile. Ngakho ukuthi amapholisa engafika kuthiwe kwenzeka icala elithize, engenye babuzane phakathi kwabo, beze omunye kuthi hhayi ngaba licala ngono sikwenze okuthize okuthize. So amapholisa wona athubile ngeke ehlabe ukubopha ma kuthiwe kulecala, ma kucatshangelwe, ngoba ukuthi umuntu lecala akube lecala ngokubotshwa. Amapholisa abopha umuntu ngokucabangile. Icala liyakhulunywa oprofesa Dinara azakhangela kwi-ofisi yakhe ukuthi kulecala yini lapho esingalithatha silihambe lalo ngaphi emthethwandaba. Kodwa emthethwandaba yikho abazakhuluma khona ukuthi lecala kumbe kalacala. Ukubotshwa ngokwakho khona ayisiyo asiwobufakazi bokuthi kulecala, hhayi.
Ye, kodwa kungaba nzima kanganani ukuthi abase ofisini yakhe uprosecutor general ukuthi bakhangele icala lakhe? Kuyasinda kanganani khonokho?
Singakhangela nje njengabantu, yinto esindayo ukuthi lo ukukhokhela kamkhangeli. Kodwa-ke sengakukhangela njengabantu abangamagqwetha, kumele bakukhangele kuyinto abayinanzelela, abakhangele kuhle ukuthi kulecala kumba kulacala, ngoba yibo abazamele banquma ukuthi yo umuntu kumele ayengathi yaye emthethwandaba, kumbe ha akudingakali ukuthi aye emthethwandaba, yibo abamele bakutsho lokho.